hayi umama engavuka ahambe ngenyawo dube ngendlela omazi ngayo ukugqoka isikhava kutsho ukuthi you endorse iregime yeZimbabwe kutsho ukuthi iabuse yamaZimbabweans on Zimbabweans by the regime ekhokhelwa yibandla lezano PF elikhokhelwa ngubaba Emmerson Mnangagwa awuyiboni awukuboni ukuhlupheka kwethu ukukhala kwethu awukuzwa uyaendosa ulandaba lathi ulendaba lezano PF
kodwa ngokubona kwakho ubona zani uyakwazi yini ukuthi isikhava ngesani
mina ngibona ngathi akula umuntu ongakwaziyo ukuthi sihluphekile babudube akula umuntu ongakwaziyo iZimbabwe leyi isisaziwa zonke indawo emhlabeni nje kuyaziwa lobo uvakatshele eAmerica uvakatshile umfowethu ke wavakatsha uthi bebengavunyelwa ukuphuma phandle bona beZimbabwe kuyavakatsha ngoba bengabaleka babebalekelani kanti babalekele ukukhona ukuhlukunyezwa iregime kuyavela kubo-CNN kuyavela ku-Al Jazeera the way amaZimbabwe ahlupheke ngakhona so sibone ngathi uMayweather uyazi yena ukhetha imali ukudlula ukukhetha thina impilo zethu zabantu
umlayezelo bani ungamnika wona uMayweather la ungamtshelani
uFloyd Mayweather umlayezelo engamnika wona ukuthi Floyd Mayweather nga ungaphuma kuleyo hotela okuyo khathesi ubhode nje mawuse Harare ubhode nje eduza uyikhatshani Harare nje idorobho lilodwa ubone indlala lokuhlupheka kuse Harare ubone idilapidation ese Harare ukuthi akusela into elungiswayo yonke into imoshakele ngesimanga sakahulumende wezanu PF nxa ungenza njalo Floyd Mayweather isikhalo sethu sesiphuma emlonyeni wakho siyazwakala kakhulu kulesikhalo sethu siphuma emlonyeni wami ilizwi lakho lokuthi Floyd Mayweather lingahambisa isikhalo samaZimbabweans khatshana kakhulu
ye ungamtshela nipho ngesikhava
isikhava into embi Floyd Mayweather of course iflag yeZimbabwe but iflag yeZimbabwe esetshenziswa yioppressor ioppressor eZanu PF okakathesi iflag yeZimbabwe ayireflect okumele ngaya kureflecta so ngakuya ngathi ngayi isikhava leso uyasikhipha uFloyd Mayweather asizwe kuthi nabantu nabeZimbabwe esihluphekile